Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 omgqibelo mhla ka 15 Mfufu 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Sikhangelele ukuthi iviki ezayo lolu udaba luyabe ludaba olusekhulile eParliament, ngoba into esukuthi lapha into esukuthi sikhangelise kakhulu yikuthi okwakusala ayisikho okusukela ngominista uMoyo.
Ibandla le-PDP lithi lizaqhubekela phambili likhankasa lanxa selichiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli.
Kuyafana nje nokuthi uthume umuntu ukuthi ayokugomisela intombi, afike lapho yena azigomisele, usuke lapho kawusambona, usubona sebeyashada wena, owakho umlayezo kawusafikanga.
Lamhlanje sihlaziya udaba lwesijeziso seqembu le-Highlanders elithiwa abasekeli balo bavuka eseganga emdlalweni wabo leqembu le-Chicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo. UZulu sekhangele ngabomvu ukuthi kanti vele loludaba luzaphetha ngani. Omunye owetheswa ukuqatha enye yemali yalesisikhwama umnumzana Jonathan Moyo wathi uzaveza okuningi ngokutshontshwa okwenziwa imali kahulumende ngabanye bakhe nxa bengaqhubeka bemninda ingcekeza. Sixoxe lomela ibhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongomunye wamalunga ahlaziya lolu daba edale kuyona le iviki.
Simbuzile ke uMnangagwa ukuthi kanti uMnangagwa sokulomthetho yini onjalo. uMnangagwa wasesithi hathi umthetho okhona ngokuthi umuntu wonke ngaphandle kaPresident nguye yedwa ongabothwayo, kodwa wonke umuntu ohlanganisela ama-vice president kanye lama-ministers nabo bayabothwa baphansi komthetho. Sase simbuza-ke ukuthi nxa kuyikuthi bephansi komthetho, kanti manje lowo uminister onguye okwaziwa kuthiwa utshontshe imali, ngani engabothwa njengabanye? Wasesithi yena hhayi kuthi ukuthi yena akanalwazi lokuthi lo minister angabe etshontshile yini umbekatshontshanga. Sase sibuza njalo ukuthi sokungumthetho yini njalo ukuthi khona ama-vice president ayahamba emisa umsebenzi owenziwa ngamaqembu ama-independent commissions afana neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kuyavunyelwa yini ukuthi upresident emise ukuthi bengeze umsebenzi wabo? Xa sebemiswa ngabo-vice president kanjalo kutho ukuthi asese-independent yini ama-commissions lawa? Sasesibuza njalo ukuthi kanti wona amandla okuthi u-vice president ehambe e-police station njengalokhu kwayenziwa u-vice president Mpoko, ukuthi engambe avonde e-police station ekhipha ama-suspects avalelwe esitokisini ngenxa yokuba ngama-suspect obusela, bona bakuthatha ngaphi? Wasesithi yena uMnangagwa hhayi lokho kakwazi ukuthi kwayenzakala. Ngoba ngimbuzile mina ngamtshela ukuthi kukurekhod ukuthi u-vice president Mpoko wahamba wakhipha ama-suspect. Nakathensi lawo ma-suspect azake sizwe ukuthi bahamba ninedale kumbe basahamba kumbe bahle bayekele.
Manje selizayenzani? Lizathatha na elinye inathelo lokubana udaba lolu luhlaziwe njalo?
Sikhangelele ukuthi iviki ezayo lolu udaba luyabe luludaba olusekhudini eParliament, ngoba into esukuthi sizwisise lapha, into esukuthi sikhangelise kakhulu yikuthi okwakusala ayisikho okusukuphela ngominista uMoyo.
IParliament kayidingi kakhulu ukuthi uMinister uJonathan as an individual wenzeni, ngoba siyakwazi ukuthi uMinister uJonathan uyi-suspect, umuntu ocathangela ukuthi wenze icala, and umthetho wethu uyatsho ukuthi umuntu is innocent until proven guilty. ugcokwa khathesi u-innocent. But njengephaliyamende esikudingayo ukuthi njengelizwe uma kuthe kwabekwa ama-institutions ukuthi lawo ma-institutions kasebenzi, kuqakathekile ukuthi uhulumende ehloniphe ukusebenza kwalawo ma-institutions.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledalela ephalamende omela ibhinga engo-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Imisakazo emibili esanda sungulwa oSkies Metro FM wakwaBulawayo lowe Breeze FM osedolobheni leVictoria Falls iselenyanga phose ezimbili yasungulwa. Sixoxe lomhlabeleli olodumo uCooksman ukuze sizwe ukuthi imisakazo le iyaphakamisa na abahlabeleli.
Yimina ngingakutsho ukuthi yekuyinto enhle ukuthi sekule eminye imisakazo ngoba kuvele kuhle nxa imisakazo sibamningi. Kodwa ngase ngisithangele kukuncedisa kunceda kakhulu ama-artist angapha oyiwa ajayele ukuhlala ekhala ngokungatholi exposure. Angeke ngitho ukuthi so far asincedakele ama-artist ngoba imisakazo isesemitsha, so angeke kube lula ukuthi siyi-evaluate sibone ukuthi ingabe sincede okunganani ama-radio la.
Kodwa yona imisakazo yona le iyalalelwa ngabaningi na?
Ye, yikho futhi khona abantu abonayo okusesele nkinga. Into zonke zifana lazo nezo kusesenzima okwakathesi ukuthi singatsho ngoba kusese yini izinto ezintsha, ayikakhulu zakhayela njengayona le yakwaBulawayo, kusese yinto entsha andabona. So labanye abantu abaningi izakhamizi zakwaBulawayo lakwezindawo abakabikwazi, abanye vele abakabikwazi sokulo msakazo omutsha.
Kodwa bakhona uyakukhulumisane labo bekutshela ukuthi hayi silalelile lapha sathanda lokhu lalokhu.
Hayi senzwe nje abantu ababili abahlabi ukuthi nje mina tabona abantu abaningi ababe benjela kabe kungama-artist amanye abe kholisa nje konke kanti hayi ingoma yami ngike ngayizwa beyitshaya emsakazweni into zifanele zone. So ngathi so far yikho kukhona ngenxa yokuthi abantu abaningi maybe kuzaba lula engxe umnyaka usuphelile sebelabo 2 or 3 months beoperate abantu sebebazi sesibona ukuthi bengabe belalelwa okunganani. Kodwa kwakathesa abantu abaningi abakabi lolwazi lothole emsakazo emitsha.
Okutsho ukuthi ngabakhankasi yini betshela uZulu ukuthi sesikhona?
Yambona ngani khonapho yikho lapho abasasilela khona kakhulu, abakakhankasi angasazi umbe khona besazokwenza. Kodwa so far yikho ke khonapho embona ngani baseselo umsebenzi khona njengama-radio amanje ukuthi befike kuZulu beyenze kumbe into ezinjengabo ma-road show kumbe bengenzani okungayenza ukuthi abantu bebebazi ndabona emalokishini. So far ndabona ukuthi bayipromotha kakhulu kuma-social networks imisakazo yabantu kundawo zona ezinjengabo-Twitter o-Facebook. Yikho lapho abangani bayazi-advertise khona manje anto yabona ukuthi lana ngama-platforms alabantu asingeke sitsho ukuthi kulabantu abaningi ikakhulu nxa sesikhangele i-ordinary muntu nje ozihlalela kwaBulawayo iningi nabae abangeni lakufacebook yakhona. So anto yabona ukuthi kudingakala ukuthi kulokuthi besebenzisa i-social media kuphela befike lokufika sebule bantwini abantu bebekwazi beyizwisisa indaba yoningi.
Alo-ke ngumhlabeleli olodumo uCooksman ebesixoxa laye emcingweni ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Gift Siziba. Sixoxa ngelanga lababalisi emhlabeni jikelele ele World Teachers Day. Siziba, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga sarbona balaleli, ngiyabonga.
Kusitshele ngosuku lolo sibona lisegwanda lapha kwenzakalani?
Ye, lo nyaka-ke sikhethe njengebandla-ke libela amatisha kubana-ke siye emaphandleni endaweni yasegwanda lapho-ke esizabathakazelela ilanga lethu-ke laba balisa umhlaba wonke jikelele ele World Teachers Day commemoration lapho futhi esiza khipha khona ke esingathi yona ngama diary yethu ke elokhu kwenzakalayo eMtower Tower lapho esa bale kutshengisela okwama kilometer ke angamakhulu amabili ke sinanzelela kubana ke sasitshengiselela kubana ke kube lokuhlala kahle lokuphila kungcono kwababalisi emabadleni.
Linaza lolu suku ungathi kuyini elikhala ngakho njengababalisi bemakhaya?
Sizakhuluma ke ngendaba ke eyokuhola kwamateacher ke lapho isikhangela khona ukubana amateacher emabandleni ahola imali engaphansi ke kwabayithi poverty data line ke lapho esikala khona uhulumende ukubana ke ababalisi emabandleni bephiwe imali engaphezulu kwe-poverty data line ukuze ke bakwazi ukunakekela izimuli zabo. Njalo sikhangela ihlala kahle ababalisi ke emaphandleni sinanzelele ukubana ke abaningi bahlala ezindaweni ke ezingelawo amagetsi njalo ke ababalisi bengatholi ke isikhathi zokuyaphumula ke ama-leave days. Lapho ke esikhangela khona ke sinazelela kakhulu kulaba ke abafundisa ezindaweni zemaphandleni.
Uhulumende selike lazama ukukhulumisana laye ngalezi zikhalazo, uthini yena? Ungathi ulipha indlebe na?
Sizananzelela ukubana ke ngenxa yokuthi thina sesifake ke udaba lwethu silufaka duzele bathi yona United Nations Sustainable Development Goals. Lapho isikhangela khona futhi njalo agenda global education agenda 2030 lapho thina esizama ukubonisa uhulumeni bona njengoba ke wasayina ke amaphepha ahambelana naleyo agenda kufanele ke anakekele ke impilo kahle yababalisi. Kodwa lokhu ke sihlangana lokuhlupheka kakhulu ngoba kuba nzima ke kubana ke uhulumende asiphe indlebe njengalaba abamele ababalisi. Kwanzima ngoba uhulumende yena ehlangana lenkathazo eziningi ezenzakala ke ebandleni elibusayo leZANU-PF njengoba lisazi kubana kule ndaba ke ezemigilankuba ke lokulahleka kwemali ke nezindlela ezingekho emthethweni kuMinistry of Education. Lokho ke kuyikho sokungaba esingathi bona kabasibuqakathekisa ke benganakekeli ke izindingo lesifiso sababalisi.
Ungabatshiyela wapha amazwi isiziba ababalisi bemaphandleni?
Ababalisi bemaphandleni engakutsho ukubana kufanele beqine bemesibindi ngokuba ke izinto zizalunga, kodwa kufanele ke sihlangane ke njengabantu ke abesizwe sinye ukubana ke simele amalungelo amateacher ke sikwazi ukubana konke sikwenzayo sikwenza kungaphansi komthetho welizwe okuthiwa yi-constitution. Siqhubekela phambili singela ukwesaba njalo sime kuze kulunge uhulumende aze akwazi ukubana ke ababalisi bangababalisi noma usemabandleni noma usemaphandleni bonke ke bangababalisi kufanele bakwazi ke ukunakekelwa nguhulumende ukuze impilo zabo zilunge njalo babe lethemba lokuqhubekela phambili befundisa bengelakho ukuhlupheka.
Hayi, siyabonga siziba, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, nami ngiyabonga.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Gift Siziba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngukama
Namle
Namle Namle lam shwe shwe
Namle la nampa bafuwe mbula.
Siyabonga ntungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana George Mkhwananzi. Siqale ngokumbuza ukuthi ibandla lakhe liqhuba njani lanxa lijiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli abaye kubandla leZimbabwe People First.
Yeah, kuliqiniso ukuthi
nabantu besebenza nabo esisungule sonke leli bandla le-People's Democratic Party asebefikelwe yintolo emadolo bacabanga ukuthi kungcono basebenzisane namanye amabandla. Kuyiqiniso njalo ukuthi obe ngumsekeli kamongameli ubaba uSamuel Sipepa Nkomo ungomunye walaba bantu abashudukileyo babona kungcono ukuthi basebenzisane nebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa nguJoyce Mduru.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo kule nhlelo nali lazo lemikhankaso ekhona na kumbe kukhona esingakwaziyo ngoba ayinengi selisithi ibandla lingani selimadolo nzima.
Eqinisweni akusilo iqiniso ukuthi inhlelo zethu mhlawumbe azihle ezingeni eliphezulu. Okukhona yikuthi abantu abasemdlalweni wezombangazwe iningi labo badinga idlelo basuke babheke ukuthi mhlawumbe leli bandla abakulo lingumkhumbi ongeke wakwazi ukuthi ubafikise lapho abangathola khona indlela eluhlaza. Ma kuqhamuka abantu abanjengabo Joyce Mduru asebeke baba kuhulumende bese besuka bacaba ngokuthi uzobapha indlela yokubafikisa ephalamende ngoba ukhumbule kakhulu ukuthi laba bantu ngabantu akade besephalamende bangaphansi kwebandla le-MDCT. Yikho ke okukhona kibo ukuthi izisu zabo lokhu zisahwaya ngenxa yendlala bayafisa ukuthi babuyele ephalamende. Isineke sokusebenza nzima besebenzela nzima into esetshenzelwe yibo esungulwe yibo ezofika lapho eyakhona ihanjiswa yibo abanaso balobuvila bafuna ukuthi babe ngamasaka agaqwa emhlane yabo babhemi babanye abantu abafuna ukuthi bazithwalele bona bayofikisa esigayweni. Yikho ke besuka babalekela ibandla elinjenge-PDP eselisungule sindawonye babona ukuthi basusa amasaka abo babeke kubabhemi onjengeZimbabwe People First abangamazi ukuthi usukaphi uyaphi nokuzobangenisa ezihlahleni noma hhayi.
Imizamo ebisenziwa yokusebenzelana ndawonye ingayihamba njani nxa abantu sebeyaqalisa uxexebuka emabandleni besiya kwelilodo?
Khona kuyadanisa ngoba kusuke kube ngabantu ababe bethunywe yibandla ukuthi mabayoxoxisana nabantu bebandla elithile kutholakala indlela yokuthi kungasetshenziswana kanjani. Kuthi yena umathunywa afike khona ngale avela ginywe ahambe angabe sabuya ahambe okwejuba likaNoah angabe saletha umlayezo walowo muntu omthumileyo. Yikho esikubonayo lokho. Yikho-ke kuyafana nje nokuthi uthume intombi ukuthi uthume umuntu ukuthi ayokuqomisela intombi afike lapho yena aziqomisele usuke lapho kawusambona usubona sebeyashada wena wakho umlayezo kawusafikanga. Yiyo into eyenziwe yilaba abantu ababethunywe ukuxoxisana neZimbabwe People First. Baye bathatha umlayezo banyamalala nawo sababona sebeshada nalaba abantu esibathume kubo.
Elakusasa lebandla ulibona njani?
Uma ngakutshela iqiniso mfowethu, sicabanga ukuthi ibandla lethu likwazile ukuzihluba lazigeza lasusa amaxolo amadala lizamila amahla njengokubona nje sukuthi kusentwasahlobo. Bekuvele kuzosihlupha ukuthi siye phambili sinabantu abavele benenhliziyo elengayo ethi ngabona kulokoza into laphana sebefuna ukugijima bayo khona ngoba nakhona lapha abakhona bazobuya basuke bhala phansi ilanga lalamhlanje uzobuya ungikhumbuze bazobuya basuke uma leli chiba abathe bangena ngaphansi kwalo maseliqala ukuthi mhlawumbe alisabathembisi izibili boxo bazobuya babaleke. Ibandla lethu lizosala lilibandla esiqine kakhulu njalo selibonisile ukuthi laba basele kulo ngabantu abazimisele ngalo abangasoze behambe ngezinhliziyo ezilengayo zilengela yonke into ehamba lapha emhlabeni. Ibandla lethu lizokwazi ukuthi liziqoqe okwamanje libe nenjongo ecacileyo yokuya phambili liqinise kakhulu ukuthi thina sifuna iZimbabwe emi ngaluphi uhlobo. Funa iZimbabwe ezokuthi uma suka lapha kube nokhetho kodwa lungakabi khona kube nalento okuthiwa yi-National Transitional Authority ezokwenza ukuthi uma sokufika okukhethweni kubambe abantu ababe bengasekela uhlangothi abangasuze futhi bahudule isigaba ngaphansi kwenyawo. Yikho esikufunayo lokho. Ibandla lethu linabantu abakhaliphileyo abazimiseleyo futhi nendlela yokucabanga ecace kakhulu. Sibona sengathi okwamanje sesisele singabantu abaziyo ukuthi bayaphi benganakunukana ukuthakatha.
Hayi kwezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleli.
Hayi siyavalisa kubalaleli mabathembe ukuthi iPDP izoqhubeka ikhula indlondlobale izigcwala ilibusize laseZimbabwe.
Hayi kwezwakala sibongile kakhulu mnumzana.
Nathi siyabonga.
Alo ke bekungumnumzana George Mkhwananzi umsekeli wesikhulumeli sebandla lePeople's Democratic Party iPDP ebesixoxa la ekuhlelwe liphuma lendaba litshona lendaba. Alilalele emsakazweni we Studio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz ku short wave okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zika sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngodaba lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli welemelika, umnumzana Donald Trump, owebandla lama-Republicans, oweteswa icala ngabaningi elokweyisa abesifazana. Umnumzana Trump uncintisana lonkosikazi Hillary Clinton, owebandla lama-Democrats. Sixoxa lonkosikazi Sibongile Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha kwelemelika. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami ukuba sehlelweni lolo. Yena ngokwakhe umnumzana Trump, indlela aziphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, into ayikhulumayo ngomlomo wakhe, yizo izinto esezibona ziphuma kathesi kubomama sebekhuluma ukuthi what. Kathesi siyabona ukuthi umnumzana Trump usatshintshe indlela election ehamba ngayo. This election should be about the issues. Ama issues that affect abantu every day, omama abantwana nje le economy. Kodwa ke sesiqala ukukhuluma ngabo baba labo mama aba abiziweyo ngenxa yokuthi umnumzana Trump yena ngokwakazihloniphi kakhulumi ngendlela eyakhayo iratings eziphumileyo. Umnumzana Trump udown kubo mama, kuvote yabo mama, he is down. Mrs. Clinton is at 45% up. So really, this is a serious issue. Asiyonto yokudlala ngayo.
Kodwa sesimzwile exolisa umnumzana Trump ngomfanekiso wevidiyo leyane yaphumayo. Njalo sesimzwile njalo esithi abesifazana labathi wabahlukuluza bamqambela amanga. Kambe abantu bengakukholwa yini lokho akutsho?
No, sineke sikukholwe ngoba even ekulokhu zeni kuvidiyo nale lapha apologize khona. Usuka abe seqamba amanga athi angizange ngenze lokho. Uthi ngiya apologize angizange ngenze anything mina ngokwami. Abe sithi akhulume ngento esikho abantu abakhala ngayo. Abe sikuseqa ayebamba ezika Mnumzana Clinton. Akhuluma ukuthi uClinton wenza worse. Election le is not about Mnumzana Clinton, it's not about unkosikazi Clinton. It's about Donald Trump and what he's going to do for the people of America. So uthi anzange ngikwenze aqamba mangathi vele angaze ngikwenze. Yikho okwenze omama baphumele ngaphandle ngoba omama bonke laba bathi the moment u debate ependula u Anderson Cooper esithi angizange angikaze ngikwenze, it was just a locker room talk. Omama bahle bathi ulamanga umnumzana, this is the time ukuthi lathi sisukume sikhulume amaqiniso ezinto esizi experience leyo ngalobaba.
Abanye njalo bathi laye unkosikazi Hillary Clinton wahlukuluza abesifazana ababe sebevele behlukuluzwe ngumkakhe wayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Bill Clinton.
Asivumenini sithi yena uHillary maybe wahlukuluza omama. UClinton maybe walwa labo mama labo njengomama wonke. Sonke siyakwazi ukuthi enye umama osen owendileyo ungezwa kuthiwa umyeni wakho ubanjwe next door. Angithi i-reaction, natural reaction ukuthi uzonde uhambo uye confront umama lwana uthi wenzani lo mngane.
Sesiqathanisa le Zimbabwe, umuntu oncintisela okhetho ufuna ukuba ngumongameli kumbe umongameli ngwakhe, kule ndaba kakhulu yini ukuthi wake waphatha njani abesifazana njalo uphatha njani abesifazana?
Sitshintshile namhla, the world has become a global village. nxa sikhangela imikhuhlane ekhona namhlanje akula lizwe whether Africa owe lapho omama abakhondona abavuma this type of behavior ngoba siyesaba imikhuhlane siyakwazi omama sethathe abantu abantu mama sebefundile bayakwazi ukuthi kona lokho akusho good behavior. So even the Zimbabwe namhlanje angikholi ukuthi Zimbabwe nxa ngathiwa Zimbabwe lani ake livote ke namhla sibone ukuthi abafuna uClinton ngobani abafuna umnumzana Trump ngobani omama eZimbabwe namhlanje bazavotela umama Clinton ngoba bengafuni yona le ibehavior kaTrump ibehavior futhi esisayibonayo lathi eAfrica which we must change. It must change. It doesn't matter where it is. South Africa, Zimbabwe, any part of Africa in the African culture, lapho kuthiwa khona obaba mele la small houses like we call them ekhaya kuthiwa ngama small houses le yinto yezolo engavele engela ngqubekela phambili efanele silwe abantu besifazane.
Sibongile kakhulu imbono yenu.
Ngiyabonga lamntu
leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosikazi Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelela ngelihle. Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lithi lizakhalaza ukuba isigwebo esethulwe inhlanganiso ye Premier Soccer League esokuba lidlale umdlalo walo olandelayo enkundleni engelababukeli njengesijeziso sabasekeli abavuke eseganga bahlasela abadlali labasekeli beqembu le Chicken Inn. Okunenga sikuzweni ku Joseph Njanji esiphalo ludaba ekobulawayo.
Umbiko okhitshwe inhlanganiso ye Premier Soccer League uthi i-committee yayo yethwenisa amacala ithole iqembu le-Highlanders lile cala elokuba abalandeli baleli qembu baphatheke kuzehlakalo ezokudlwangudlwangu ezigoqela ukungena phakathi kwenkundla okungekho emthethweni kanye lokujikijela izikhali ezijiyeneyo enkundleni. Lokhu kwenzakala emhla iqembu le-Highlanders lidibene leqembu le-Chicken Inn mhla zili-14 kunyanga kaNcwabakazi enkundleni eBarbara Fields. Isigwebo esethulwe yi-disciplinary committee ye-PSL ngesokuba iqembu leBhoso kumele lihlawule inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu zamadola aseMelika 3500 kodwa inkulungwane iyodwa lamakhulu amahlanu 1500 ikhutshiwe kulimali kwathiwa iBhoso ihlawule inkulungwane ezimbili kuphela kungakapheli inyanga kaLwezi. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede uthi iqembu lakhe lizakhalaza kunhlanganiso ye-PSL ukuze likhangelisise kutsha leso sijeziso.
Thina njenge-Highlanders sibona ngani lesi sigwebo siqatha kakhulu siyethusa ngakho sizakwenza lokho kuthiwa ngesikhiwa yi-appeal.
Ensukwini ezisanda kwedlula inhlanganiso ye-PSL yethule umbiko otshengisa ukuba iqembu le-Highlanders ngelinye lamaqembu angelambeko kusigaba saphezulu kodwa umbiko wakhona ukuveza sobala ukuba akusibo badlali abaphazamisayo kodwa ngabalandeli baleli qembu. Iqembu leBhoso lijeziselwe abadlali abatshengiswa ikhasi lombala olithanga kanye lokungena kwabalandeli enkundleni okungekho emthethweni ikanti limsulwa emacaleni yagoqelwa ukutshengiswa kwabadlali ikhasi lombala obomvu ukuvunula amakawuso alo phawu lwekhasi lilaga kanye lokusebenzisa amasango kanye lamakamelo aqondileyo ezinkundleni. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokutshwaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungelasisombululo. Ibandla le-PDP lithi lizaqhubeka phambili likhankasa lanxa lijiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi ke lingakhohlwa ukubana nxa lifuna ukuthi lisiphe lifuna ukubona inombolo zethu ngu-202-465-0318 elilale.
Yalibon Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.